Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Siyabonga ku-Evans Zininga obesiphathele indaba ngolimi lwesiShona. Olamukela ku Studio 7 ngolesihlanu mhla ka 14 kuMabasa 2023 ngugaino kumede Saidi. Endabeni zethu namhlanje.
Okuvezwe yi-Al Jazeera kubalulekile ngoba kuwufakazi ngesiqokoqela ngesiqiniseko ukuthi iZimbabwe ibuswa kanjani, intshontshelwa kanjani, iguquluzwa kanjani.
Umsakazo we-Al Jazeera wethula ihlandla lakugcina eliveza ubukhohlakali yokuthiwa benziwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa labanye bakhe.
What it means at the minimum is that if South Africa wishes to terminate the ZTP,
bekungafanelanga umphathi ntambo umtswaledi aqede amemezele ukusulwa kwama-permit la.
Impilo yabalama Zimbabwe exemption permits isisezandleni zabahluleli benkantolo ye-Pretoria High Court. Kuliviki kuhlelo Woza Friday silomculi womdumo wamapiano leKwaito uSindiso Moyo. Zonke lezi indaba lezinye ziyalandela kulumsakazo. Umsakazo we-Al Jazeera wethule ihlandla lakugcina lefilimu yawo ebikwa iveza imisebenzi yenkohlakalo ekuhuquluzeni kwegolide leZimbabwe namhla. Njalo oluveze sobala okuvele sobala ukuthi uMongameli Emmerson Mnangagwa lonkosikazi wakhe u-Auxilia bathinteka kabanzi kulolu daba. Untungameli Nkomo we-Studio 7 uyalandisa.
Ihlandla lokugcina leli lichiye uZulu weZimbabwe ethukuthele njalo iningi libuzana ukuthi kungenziwani kahle kahle ukuze kuqedwe ukuhuquluzwa kwenotho yelizwe njengalokhu okuvezwe yi-Al Jazeera. Kuleli hlandla isikhonzi sikaMnangagwa umnumzana Hubert Angel uphuma ekhuluma lomkaMnangagwa u-Auxilia ecingweni. Ebuza ukuthi labo ayecabanga ukuthi izigilamkhuba zakwele China ezazisithi zile mali engcolileyo ezifuna ukuyiletha eZimbabwe kuzamele zisebenzise indizamchina yazo yini ukuletha limali kumbe ekaMnangagwa. Ephendula unkosikazi Mnangagwa uthi uAngel kumele abuze uMnangagwa ngokwakhe. U-Angel utshela njalo intatheli zindaba ze-Al Jazeera zona ezazimcupha zizenza izigelekeqe zakwele China ukuthi kumele lezi zigelekeqe zibhadale uMnangagwa imali engena kunkulungwane ezingamakhulu amabili aseMelika i-$200,000 ukuze zibonane laye uMongameli Mnangagwa. Ihlandla leli liveza njalo omunye ekhuluma ngokuthi unkosikazi Grace Mgabe laye wayehuquluza amadayimana eZimbabwe ephuma lawo ngendizamchina uMgabe engakwazi esiyawathengisa eDubai kanye lempondo zendlofu. Asenelisanga ukukhuluma lonkosikazi Mgabe kanye lemuli kaMnangagwa. Lanxa kunjalo abantu abanengi bathukuthele ngabakubonileyo njalo abanye bathi uMnangagwa kumele axotshwe umsebenzi. Sibuze umsekeli wesikhulumeli sebandla le-TRIPC umnumzana Felix Magalela Mafasibanda ukuthi bathini ngalolu daba.
Sibuhlungu ngoba imali yonke leyo elingana legolide eliphumileyo ingakha izibhedlela, ibhadala i-civil servants, ilungisa imigwaqo yonke edilileyo, kodwa sibona ngani imuli, i-first family, iyaphatheka. Ngalokho kuba nzima ukuthi abantu bathini, njengoba lisazi ukuthi i-constitution yeZimbabwe ithi u-president okhona osabusa kayiswa e-court.
Umafa ukhuthaze uZulu weZimbabwe ukuthi avote ngobunengi akhiphe umnangagwa embusweni lebandla lakhe leZANU PF.
Into esiqondile ebantwini khathesi ikuyavota kuhle izikhuquluzi zenotho labantu abangalambeko ogweregwere bakhutshwe constitutionally.
Sixhume njalo obona ngokuqhutshwa kwenhlelo kubandla leZANU PF umnumzana Obedi Mpofu sambuza ukuthi uthini ngokuvezwe ngomsakazo weAl Jazeera.
Bona ngale ngulalele kulokho njalo kuwe ngulalele. So, hawu into nayitsho ngiyakuqonda ngamisa. Bona ngibona ngikhangele yankanye ngitshe amanga.
Libona ngani ngamanga konke ukuthi kuloku huquluzwa kwegolide umsekeli wasikhulumeli sezaphu umnumzana Brian Ncube uthi kudala inotho yeZimbabwe ihuquluzwa ngabe bandla leZANU PF.
Ibandla engikilo elezaphu lihlezi lixwayisa imihla lamalanga ukuthi kulobu huquluzi bomnotho obenzakalayo elizweni kuwo wonke ama-government departments. Akuqali namuhla njalo akuqali nge-gold mafia le. Into leyo ibisenzakala for the past 4 decades.
Amazwi kaNcube agcizelelwe ngudokotela Jethro Mpofu oyingcweti yezombusazwe njalo ofundisa zona ezombusazwe lefilosofi enyuvesi yeWits kwele South Africa.
Khonokuyana okubonakeleyo akusilutho okuthiwa ngesilungu yi-tip of the iceberg. Laphana i-Al Jazeera isivezele nje okuncane okwenzakalayo. Iqinisa ukuthi kuningi abakwenzayo behuquluza bebuthelela umnotho besenga ilizwe besenza njengoba kubonakele lapha.
Umpofu wengeze wathi umkhulu umsebenzi owenziwe yi-Al Jazeera. Ngokunjalo uthi ingqobe isisezandleni zabantu beZimbabwe ukuthi bathathe amanyathelo.
Laphana sekusezizalwaneni zeZimbabwe. Sekumabandla e-civic society, sekukuma opposition political parties, lawa ama-politician akhona phakathi kwezanu, aphakathi kwahulumende, sekukuma civil servant.
Abanye abaphatheka ku-documentary le ababikwa bezingqungquthela ekwebiweni kwenotho yeZimbabwe njalo abathi badla lomnangagwa bagoqela umnumzana Kamlesh Patin, Alistair Matthias, lo Iwan Macmillan. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington, yimi uNtungamile Nkomo.
Kusenjalo igqwetha elimele umnumzana Hubert Angel, usikhwica mfundo Love Mo Maduku, uthi wayekwazi ayekwenza ngesikhathi ekhuluma labezindaba abe-Al Jazeera. UMavis Gama usethulela lolu daba.
UMaduku utshele intatheli zindaba eHarare lamhla ukuthi u-Angel akazange athengise igolide okungekho emthethweni njengalokhu okuvezwe kufilimu ye-Al Jazeera.
You may realize that these are things that are difficult to understand because you don't live in the world of how national intelligence operation works.
Lizananzelela ukuthi lezi izinto okunzima ukuziqonda ngoba lingaphili emhlabeni wokuthi imisebenzi yezobuhloli kuzwe lonke isebenza kanjani.
Ngesikhathi esethulela intatheli zindaba akuthunywe ngu-Angel, uMaduku uveze njalo ukuthi bazathathelwa amanyathelo abe-Al Jazeera kanye labanye abantu abakhuluma kubi ngodaba lolu enkundleni zokuxhumana. Kodwa umnumzana Timothy Sibanda ohlala eHarare uyayisola lenkulumo kaMaduku.
Kutshengisela ukuthi vele njengelizwe asiyindawo. Asiyindawo ngoba abantu baqakathekisa imali ukudlula konke. Iprofeshini yakhe sibili uyavunyelwa ukukhuluma khona lokho kuyaliswa. Kodwa lokuyana kusobala ukuthi izimali njalo legolide kuyatshunjwa kulezi lizwe. So yena nxa esitsho njalo ye ngumsebenzi wakhe ngayenza, kodwa hhayi kuyasolisa kakhulu. Mina elami ibizo nguMike Yompala.
Umnumzana abekezela Gumbo okunhlanganiso yeZimbabwe Democracy Institute laye uthi
kuyilizwe elilezibuse sibili kade kumele ukuthi nga wonke laba bantu abaphuma kudocumentary ngabayehla ezikhundleni ngoba bayangisile uZulu wonke eZimbabwe langaphandle kwelizwe ni corruption ingaka igolide ingaka imali iphumela izweni kulabantu abali deserve imali belamba bephiwa imali ezingatholi lutho bephiwa imali ezingahlanganisi lutho ama teacher ama veteran ama soldier konke lamadokotela bephiwa imali ezingahlanganisi imizimba bekufanele ukuthi ngabo konke laba bantu bayahla kumele ukuthi ngabayehla kuyindawo kwelizwe elisise lomthetho rule of law.
Umqondisi wenhlanganiso ye hashtag this constitution unkosikazi Abigail Mupambi uthi akudingakali ukuthi kwethuselwe abantu ngokuthi bazothathelwa amanyathelo njengalokho okuthiwa ngumaduku.
Ema kuyikuthi balakho abafuna ukuthi bakuchasise khonoko okuchasiswa ngu Professor Maduku Khathesi ukuthi hayi hachi besiku operation intelligence hayi akuzange kube mhlawumbe lo mchabango kumbe le smuggling yena leyo ekhulunywayo akabayichasise kuchace ebantwini. Engingakuvumelani lakho mina ikuthi kukhanye sokungathi mhlawumbe sokuyethuselwa abantu sabe sesicabanga ukuthi hayi ngempela kukhona ukuthaya manje.
Umnumzana Charles Nyoni olwela ilungelo likaZulu uthi kuzwisa ubuhlungu okwenziwa yiziphathamandla zikahulumende labahuquluza umnotho welizwe.
Kahle kahle ubusela balapha eZimbabwe sobukhomono kokuthi akusosoyibusela sokuyinto nje esijwayelekile okuthi vele sesimelele ukuthi izimseki layo ifake i-corruption nobutshontsha nobugebenga kube i-curriculum yabantwana besikolo kuvele kufundiswe esikolo ngoba akusena meaning osukwenzakala ngoba kathi sisebezama ukukonfusa uZulu sebesithi sizobopha abantu abakhuluma nodaba lolu sizakwenzani sizasebenzisa umthetho kwathinithini kodwa indaba leyi isaqalisa bake bathi hayi ngamanga basuka bathi sebefreeze ama-assets kathi sebephenduka sebesithi hayi kwakuyi-operation esasiyenza kubuhlungu okuba ngumntwana weZimbabwe.
Asenelisanga ukukhuluma lomnumzana George Charamba isikhulumeli sikaMnangagwa obengaphenduli umakhalekhukhwini wakhe. Abebandla le-Citizens Coalition for Change bathi yikhona bezokwethula umbiko wabo phezu kwalolu daba. Amapholisa eZimbabwe athi asehlolisisa udaba lolu njalo ibhanga elikhulu lelizwe ele-Reserve Bank of Zimbabwe selivale ama-bank accounts abanye okuthiwa bancedisa ukuthi kuntshontshwe igolide leZimbabwe elithengiswa kwamanye amazwe agoqela ele-Dubai. Ngimele Studio 7 ngise Harare ngingumeme.
Ikusasa yezizalwane zeZimbabwe ezifika phose inkulungwane ezingamakhulu amabili 178,000 ezilama Zimbabwe exemption permits isisezandleni zedale le High Court kwele South Africa kulandela ukuthethwa kodaba lokwesulwa kwamapermit abo ePretoria High Court. Uthuso Khumalo usipha lolu daba eseJohannesburg eSouth Africa.
Omahluleli abathathu abedale lePretoria High Court abalalele impikiswano yalolu daba emthethwendaba sebelomlando omkhulu okwethula isinqumo sabo. Ngomnyaka ka-2021, umphathintambo ogatsha lwendaba zasekhaya umnumzana Aaron Zwaledi wethula umbiko othi amapermit okuxolo aphiwa izalwane zeZimbabwe eziphose zifike izinkulungwane ezingamakhulu amabili 178,000 aza kwesulwa. Ekhuluma emthethwandaba ekuthethweni kwale cala elithethe insuku ezine, umeli wenhlanganiso yeZimbabwe Immigration Federation umnumzana Thembeka Ngwayitobi ucela umthethwandaba ukuthi wesule lesi sinqumo njengoba senziwa kunganakwanga ukuthi sizahlukumeza kanjani impilo yezalwane zeZimbabwe lezi. Uthe njalo esinye sezizathu ukuthi umphathintambo uMthwaledi wethula lesi nqumo ungakhathalekile ukuthi ubunzima kwezomnotho nokuhlukunyezwa kwabantu beZimbabwe kulokhu kuqhubeka okuyizo izizathu ezimbili ezinkulu ezabangela ukuthi uhulumende aphele ababantu amapermithi.
What it means at the minimum is that if South Africa wishes to terminate that deficit.
Bekungafanelanga umphathintambo uMthwaledi aqede amemezele ukusulwa kwamapermithi la engazange aqiniseke ukuthi izizathu ezenza abe khona kazisekho.
The improvement in the economic and political situation in Zimbabwe.
Kumpendulo yakhe umeli ogatsha lwendaba zasekhaya umnumzana Sean Rosenberg uthe umphathintambo uMthwaledi wenze lesi sinqumo esebenzisa amandla omthetho ohambelana lesikhundla sakhe. Ubuye njalo wathi lesi sinqumo sathathwa ngokuzwelana labeZimbabwe abalamapemithi la njengoba baphiwa isikhathi sokuthi bafake izicelo zamanye amapemithi.
is a power was exercised in terms of section 31(2)(b).
Umphathindambo Mdzwaledi wasebenzisa amandla wapha abalamapermit la umnyaka ogcweleyo ukuthi bangene kwamanye.
For 12 months beyond 31 December.
Isizalo seZimbabwe umnumzana Gretman Khwebo uthi kuyadanisa kakhulu nxa yena lezinkulungwane zezalwane zeZimbabwe labantu ababo kungathiwa babuyele eZimbabwe ngemva kokuhlala kwele South Africa okweminyaka edlula elithumi.
Abantu asihlane ethembeni ukuthi mhlawumbe kuzazwanana ngoba akuliwa into yonke iyalungiswa ngomlomo, ma iwonakele iwonakele ibuye ilungiswa ngomlomo kuqhutshekwe kuye phambili ngempilo, ngoba okusala ekugcineni singabantu bonke singama-Afrika siyasebenzisana njalo siyadingana sonke isikhathi. So ambona ukuthi uhulumende we-South Africa angasilahlela izandla.
Emalangeni amane kusathethwa lecala, inhlanganiswe Helen Suzman Foundation ibicela umthethwandaba ukuthi wesule isinqumo sogatsha lwendaba zasekhaya lesi. Kanti ke Zimbabwe Immigration Federation ibilwela ukuthi kwengezwe isikhathi sokusebenza kwamaphemithi la ukuze abeZimbabwe laba bangabotshwa ngesikhathi kusalindwe isinqumo somthethwandaba kumbe kusalindwe ukuthethwa kodaba lwabafuna ukuphikisa lesi sinqumo. Melo Studio 7 ePretoria kwele South Africa inguThuso Khumalo.
Umnumzana Nelson Chamisa namhla wenze umhlangano lequla le Southern African Development Community Electoral Advisory Committee ehlolisisa ukulungiselelwa kokhetho oluzayo eZimbabwe. Ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi uChamisa ukhulume ngokumbalwa okuhambelana lezokhetho okumele kulungisiswe lungakenziwa. Iqula leli selenze imhlangano lentatheli izindaba, abameli benhlanganiso ezizimeleyo labanye. Likhangelelwe ukuba lizahlangana njalo laba kubandla le-ZANU-PF. Ukuze sizwe okuningi ngokwenzakala le namhla, sixoxe lo mnumzana Gift Ostalos Siziba, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC.
Lesi lo mhlangano le-SADC mission ekhangela ke the pre-election assessment kwele Zimbabwe ke sile delegation etevela ku-TCC ikhokhelwa ngumongameli wethu Advocate Nelson Chamisa. Sikhangela ke udaba lokubana simo selizwe sime njani sikhangelane lokhetho.
Ye, bekukhulunywa ngani emhlanganweni lo Siziba?
Indaba esikhulume ngazo zihlanganisela ke indaba ye-voters roll esibona ngani kufanele iphiwe ke ama-political party wonke njengokusemthethweni welizwe, i-constitution, le-electoral law i-verifiable, njalo i-voters roll ekwanisa ukuba auditable. Sikhulume njalo ngendaba ke ye-transmission yama-results ukubana ke sikhangelele ukubana kube le-clarity and understanding lesivumelwano ngendaba ke ye-transmission yama-results in real time ngenxa yokuthi yinto ke eqakathekileyo. Sikhulume njalo ke ngendaba ye-voter registration, sikhulume ngendaba yokuthula elizweni sikhangelani lokhetho ngenxa yokubana lezi izinto ezibona ngani ziqakathekile ukubana zilungiswe singakangeni kukhetho ukubana iZimbabwe Electoral Commission operate ngendlela e-professional, ngendlela ke yenza ukubana wonke amalunga participator ebe lokusuthiseka ngama-process ke esiwayenzayo thina njengelizwe. Isadikilayo i-mandate ukubana isincedise thina njengamaZimbabweans ubana sikwanise ukuzinceda ukubana ukhetho lethu lwenzwe ngendlela ke esemthethweni, ngendlela yokuma-SADC guidelines and rules of elections esemthethweni welizwe, the constitution of Zimbabwe, the electoral law eyiyo ke eguidayo ukubana sisebenza njani ukwenzela ukuthi silungise indaba yokwenza ukhetho ngendlela ke engasuthisekiyo njengokwa-capture kuma-reports ama-mission ayikhona ngokhetho ke luka-2018. So lezo zinto sibona ngani zingalungisiswa, siyakwanisa ukuba ke le ndlela ke elula ukubana ama-elections ethu eyenzwe ngendlela ke ekhangelelwe ngozulu wonke njalo ngendlela esemthethweni.
Umnumzana Gift Ostalos Siziba ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC ubexoxa lapho lo Gibbs Dube we-Studio 7 eseHarare. Induna uDakamela uthi sebelesiphala senkosi esinceda abaswelayo enkayi. Ake sizwexoxa ngodaba lolu lo Gibbs Dube.
Isiphala senkosi kulapha okugcinwa khona, kumbe ngingathi isiphala kulapha okugcinwa khona amabele. Bese thina kudala ngingathi before I came in, kuthiwa le nsimu ekadilinywa nsuku mnyaka ngemnyaka. So insimu le engalinywa mnyaka ngemnyaka esokusenza khona ukuthi abantu bevuna ke khonapho sikhale ukuthi sigaba sonke sithi chwi endaweni yewansilime sivune and the proceeds sezigcine. Then into leyi ibingathi ayikho effective because izokuhlala lokutshontsha ekungena amadonki kwehlule ukubiya and the same time lapho kulinywa khona labantu ke bekufanele belime. Then I said for now let's change the concept until we turn insimu yenkosi into an irrigation system. So sasesikhuluma nabantu sibonisana, it was not easy but we tried because we managed to win at least half of the population. Where we said, umuntu umuzi ngomuzi ngomuzi becela ukontribute because amabhakede amabili kumbe amagogogo amabili omunye ozangena esiphaleni senkosi sisonke.
Yes,
so amagogogo la engangena esiphaleni senkosi, then ethi sekhona phana we have seen abantu bethu lapha enkayi for example kodakamele bethatha inkomo zabo bechapha lazo besiye gogo ngezinqola kumbe bethatha izifuyo zabo besiye gogo ngezinqola kumbe bethatha izimali besiya lazo egogwe ngezinqola besiyadinga amabele besiyadinga umumbu ngesikhathi sendlala because we are not favorable ngokulima lapha kakhulu. So kuthe sokwenzakele njalo ngathi ngibona ukuthi no, this is not it. We can't be having inkomo zethu ziphuma zisegogo, we can't be having imali zethu ziphuma zisegogo ezidinga amabele. But ngalokho okuncane kuyabe kutholwe ngabanye and those who have complied the idea of ukucontributa towards isiphala senkosi amagogogo amabili ningafaka. Then labana ukuthi sokufika khona isikhathi senjalo sabese sithi thina amagogogo yethu siwapheka at the least and the same price ngaze kube amabele ekhwele angaze ehle our to our years. But it's the contribution from the people. We discussed that and the abantu sazwana. Then as a result, the guys who generate imali from the same sphala senkosi as contributed ngabantu. So sithi ngesikhathi sendlala sibuze abezowathenga with that amount. Then abalenkomo naye bezothatha amabele lawana nenkomo. Why did we take it in that price? Or why did you say you can't give them for free? Because it was something new, it was something fresh. And the abantu ungabayenzela into, then it was the same amabele ngokuwaholisa. It can then say next time when at abasenelithi ukukhipha ke. Then I said no, that is a loophole. Singakwenza njalo kungaba luhlupho ngoba sozosikwanisa ukuthi siphinde sibe lesiphala senkosi. Siyabe sesifile, so kumele sibuyele back kwinsimu yenkosi. And we can't.
Le yinduna uDakamela obekhuluma lo Studio 7 esenkayi esabelweni seMathebeleland North. Lalelani udaba lolu ngesonto.
Ichi waza waza Friday my darling. Waza Friday umsebenzi uphokile.
Kuliviki kuhlelo Woza Fridays lomculi womdumo wamapiano leKwaito uSindiso Moyo owazakala ngokuthi nguJC yena odabuka eFilavusi kodwa okwamanje ecula ekwele South Africa.
Banengi abaculi bezibaphe abaphuma ekhaya baye eMzansi bezama ukuthuthukisa kwezomculo. Omunye wabo umfana kaMoyo.
Igama lami lokuzalwa nguSindiso Moyo. Kuthi ke le stage nguJC. Mina ngakhulela eFlabusi, ngafunda MCT. Ngasengithi nje ukuyaphetheya. Ngiqhubeka ngesifundo. Ngikho lapho ngaqala khona ukwenza into zami zomculo, ze music. Ifamily khona phana. MMCT nje emagcekeni impasikwe.
UJC sele sikhathi wezomculo polo na igama elithi JC livela ngapha.
Mina ukucula ngaqala ngo 2008 ngiqala nje ukubhala ingoma. kodwa ngaqala ukuhlabela osingakuthi kuprofessionally ngo-2014 ngiqalisa ukukhipha my first studio album ngo-2014. Igama elithi JC ligama elasuka from Jungle Cat. Kuyukuthi angithi kulabo manguyi abekhaya kusibala lawo begangeni phela umculo wami uyi-mixta of different
genres.
Ofala kamoyo uthi laye njengabaculi abaningi wangena kwezomculo ethuluka ngezehlakalo ezenzakala empilweni.
Kwathi ekushoneni kwamama ikho lapho ngaqala khona ukubhala umculo, ngase ngizithola senginomngani ephepheni into eyangi-inspire-ayo ukuthi ngenze umusic. Ngasebenza kakhulu la ma-companies nje Ambitious Entertainment, ngasebenza labo Madlela, ubaba Madlela uSikhobokhobo, ngasebenza labo TV Call Me. Lamanye nje amaningi ama-artist nje asemzansi.
UJC uyatholakala kumakhasi ozilibaza awe-social media ngegama lakhe akulitho uthiye lelizwi kubalaleli.
UJC Rap Edit. JAYCWE Rap Edit. Imessage yokugcina engayisho nje kubalaleli ukuthi unga give up iphupho lakho mangabe lesifiso sokucula noma lesifiso sokuactor noma lesifiso nje esile esingasuka sibe ngani esinzima because of i-background lapho uphuma khona. Njalo ngiyabonga ngithi bangangena la ku-YouTube bedinga umculo uyatholakala ku-YouTube.
UJC uthandwa ngontanga abaningi njalo umculo wakhe usungenile okuzwayo kwele South Africa. Nguye abesilayo kuhlelo Hoza Hoza Friday. Vela sonto mnandi kini lonke igama lami ngu-Ezra Jesus Band.
Ndiso moyo kumbe uJC ocula umdumo wamapiano lekwaito odabuka kogodlwayo. Siyabonga Thisa Sibanda. Ku-Live Talk namhla siyixoxa ngokwethulwe ngabezindaba abe-Al Jazeera okuveza ubukhohlakali okuthiwa benziwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa lomndeni wakhe labanye. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje sikhangele ezinye ebesilazo. Umsakazo we-Al Jazeera wethula ihlandla lokugcina eliveza ubukhohlakali okuthiwa benziwa ngumongameli Mnangagwa. Sesiligqiba lapha uhlelo lwethu olivalelisayo yimi uGaino Gumede Saidi ngisithi lilale. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara rakanaka muri yeZimbabwe.